aba ku VOA Ndebele. Livuka njani mthwazo omuhle salamukela kumsakazo we Studio 7 namhla ngolesibili mhla ka 14 ngonkwenkwezi 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umntakamoyi uMorgan Tsvangirai ulimala engozini yomgwaqo eZimbabwe.
Amabizo afikawazisisi ngenxa yokuthi kufanelele ukuthi ngikhona kubikelwe izihlobo zakhe kuqala ukuthi ngifuna sikhiphe ibizo langkhona.
Umnumzana Kilton Moyo olezihlobo ezabulawa ikukurawundi uthi akwaziwa kwenzakala kudadewabo lomne wabo owayekuvuyo leZebra.
Lo dadewethu watshiselwe endlini waphela sibili, amapolisa athatha umlota bathi bakusaya kusiya e-UZ for forensic testing. Kwahamba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unkosazana Vimbai Tsvangirai, umntakamoyi uMorgan Tsvangirai, izolo ntambama ulimele engozini yomgwaqo eKwekwe lapho kubhubhe khona omunye wakhe. Kasenelisanga ukukhuluma lamapolisa ngokulimala kwakhe njalo langokubhubha komuntu akade ehamba laye. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi izihlobo zomuntu obhubhileyo kazikaziswa ngengozi le. Ngakho ke kabasoze bethule igama lomuntu obhubhileyo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Bekthemba Mpofu uthi kubikwa ukuthi omunye wabo ulimele okumangalisayo. Unkosazana Tsvangirai umele iGlenview South edalele ePhalamende. Ake sizwe umnumzana Mpofu ekhuluma ngengozi le.
Babe involved ku-accident bevela koBulawayo lapha desenza khona ama-caucus meetings ethu eMatabeleland this weekend. Angawazisisi ukuthi beveza ngani kodwana omunye wabo ade khona emoteni usuke wasikhiya. Amabizo asikawazisisi ngenxa yokuthi kufanelele ukuthi ngikhona kubikelwe izihlobo zakhe kuqala ukuthi ngifuna sikhiphe ibizo langkhona.
Singathi-ke unjani unkosazana Vimbai Tsvangirai ngokuzwa kwenu?
Abade besekhwekhwe bathi ustep but semele esiwe kwenye i-hospital kulale abayihambise khona ekuqaleni and then omunye ade ekhona emoteni. So labo abathathu yiwo engazi ngabo, angazi undekwe lomunye wesine but okwakhathesi ngazi nalabo abathathu.
Ye, so kuthiwa-ke imoto yabo ingqikilane le inye kumbe kuhambe njalo ngokuzwa kwenu khonokho eselokuzwa?
Ye, kube le head on zingqikelane khona eKwekwe bevela ngapha koBulawayo.
Bese kusebusuku?
Yeso kusebusuku, ye. Abaningi siqede ngama six, between 6 and 7 koBulawayo. Abanye badecide ukutravela ebusuku, abanye badecide ukuthi behlale koBulawayo ngoba kusasa bekumele sibe se-Chinoyi for the next caucus.
Paul, lisawenza umhlangano wenu lo?
Ngiyathemba in the next few hours ngoba upresident lo vice chairman ubithi lo deputy secretary general umpariwa bakhona eKwekwe okwamanje and amalunga our standing committee lokhu esadecida ukuthi enze ngakusasa. Okwakhathesi engikwaziyo ukuthi hayi ilokhu iqhubeka phambili i-caucus until further notice.
Umnumzana Bekthemba Mpofu ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Sixoxe laye ekoBulawayo. Umnumzana Kilton Moyo olezihlobo ezabulawa yigugurawundi uthi awaziwa ukuthi walahlelwa ngaphi umlota kadadewabo owatshiselwa endlini kanye lomne wabo owathathwa ngamasotsha kahulumende. Umoyo osebenza ukududuza abakhathazekileyo uthi siwahlala isikhathi eside ezidla ingqondo ngodaba lolu loba nje sithembele enkosini ukuthi yiyo ezajezisa labo ababulala izihlobo zakhe. Uthi okwamanje usefisa ukunceda labo abalezihlobo ezabulawa igugurawundi.
Ngilodadewethu watshiselwa endlini. Iwaphela sibili amapolisa athatha umlotha bathi baya kusiya e-UZ for forensic testing. Kwahamba kwahamba. Ubaba wabo umlinde walinda waze washona engangcwabanga lalawo umlotha wakhona. Ndamfowethu, umfowethu wayeyikomando sibili yezipra esanda kufika lokufike vela eCuba. Sasisendlini empopho mankhaya singu-3 mina la ye nomunye ubhuti umnewethu. Bafika ekuseni nokuthi babezengobani ukuthi ufikile. Ezifikela vele engazange enze lutho. Sibabe befika ekuseni bengu-4 babe bemthatha. Wadisappear, usebhalakwe. We hear usebhalakwe. And we've got another brother also. And many relatives, kids. Abasebhalakwe okwezinye indawo. From insuku zonke leziminyaka yonke le-gifts siphila khonopho ebuhlungwini bokuzonda. Ufelwe, ubulawelwe, you can't say ngibulawelwe, you can't say anything. Kumele utshone ucelebrate kuphela labo. I think lokhu kuwa ubuthakathabukho bedlula lobugigs.
Singathi wena koduzwa njani kulezi nsuku kodwa?
No, mina sengi-right. Sendindele ukuncedisa abanye. Ngoba abazuku akubhadali gifts ukutshona uzondela umuntu 40 years, ubulala wena, yena umuntu esikholisela. Yayibona indaba yangona. Ngoba ukuzonda lokungaxoli kubulala wena, akubulali muntu omzondeleyo. So kuyadingakala ukuthi ufike esigabeni sokukhetha. Ufuna ukufa kumbe ufuna ukuphila impilo yakho ikholise njengokuhlelwa kukaThixo. So you make a choice. Mina ngifike esigabeni sokuthi ngithi okay, goodbye bafowethu, goodbye bangani bami, uJehova uzaphindisela ukubulawa kwenu ngeyakho indlela, kodwa mina kahle ngike ngizame ukuphila ngendlela okumele ngiphile ngayo.
Nxa kube abantu bekhuluma ngokuthi kumele kuhlawulwe, kuhlawulwa njani umuntu wabulawayo?
Ya, kunzima Gibbs. Uyabona imali ayithenga umuntu, imali ayanelisa ukuthenga umuntu. Umuntu Gibbs into eqakathekileyo kakhulu. Athengwa ngemali. But-ke ye, abahlawulwe bangaphiwa. Mina ngibona kukabili Gibbs. Compensation yabantu kuma-family nama-families. Provided kuyazakala futhi kusoze kube lamahlumela labangenelayo, uyakazi corruption edition. Compensation yezilimi. Mina ngifuna kubona futhi compensation yezigaba. Gives it 39 years. Mathebele lendi le Midlands zingadevelophwa nguhulumende ngabomo. So ngasokunje sokuthi asokhulunyiswana sokuthiwa le compensation. Ngifuna ukubona i-compensation ye-development, yokwakhiwa izikolo, yokwakhiwa izibhedlela, yokwakhiwa imigwaqo, yokwakhiwa yonke into okumele ukuthi ngani yakhiwa in 39 years. Ngayo compensation izabe iqotho kithi.
Uhulumende usekhuthaze abantu ukuthi bakhulume ngombhuqazo we-Gugurawondi, loba nje kulabanye abathi uhlelo lolu alwenziwa ngemfanelo. Umnumzana Belief Gawule webandla leZANU-PF uthi kumele kudingwe imali yokusekela uhlelo lokukhumisana umlotha olukhangelane lombhuqazwe weGugurawondi.
Ngasikhangela uhlelo lolu nanxa uhulumende bangabe bemzonda, kodwa bakhona abakhangelele ukuthi babe lesandla ehlelweni olunjengalolu. Bekhangele nje ukuthi inhlanganiso zikhona ezinye inhlanganiso ezihlanzekileyo ezingalanzondo eziqondileyo sibezijonge ukuthi zibone injongo ekukhona ekulungiseni la imali izangena sibili. Akuthandabuzi-ke lokho, imali ehlanzekileyo sibe zahamba sibili iyefika iyencedisa enhlelweni zenezo lapho uhulumende afinyelele ukuthi ancedise khona.
Nxa sesikhangele ukuthi abantu kumele baphiweni labo abalesihlobo ezabulawa ngesikhathi seGugurawondi, wena ubona ngani kumele banikweni?
Akangithandi ukuthi into yakhona ibe yinto yokuthi iphume eni, mina ngize ngibona ngani baphiweni. Abantu kuyamele kufinyelelwe kibo abantu, bazikhulumele bona abantu labo bawonakalelwayo ukuthi bafisa bancediswe njani ngohulumende. Ngalokho-ke kuze kuzalandelwa khonokho ababekubonile.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZANU-PF, sixoxe laye eseJolojo. Nakho-ke okwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe namhlanje. Iphephandaba le-News Day libika ukuthi unkosazana Shuphikai Chirodza waxotshwa umsebenzi endlini wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, ulandela ukwamukela kwakhe isipho somtshado asiphiwa nguMugabe usebophisa unkosikazi Grace Mugabe othi wamtshaya njalo wayefuna ukumbulala. Unkosazana Chirotsa owayesebenza eBlue Roof eHarare uthi unkosikazi Mugabe wamtshaya ngenqindi njalo langezicathulo walanyulelwa yisethekeli. Uthi unkosikazi Mugabe wathembisa ukumsusela amanqe nxa engabika okumehleleyo. Kusefuna umsebenzi wakhe esithi waxotshwa ongekho emthethweni. Umnumzana Victor Matematanda, umsekeli womphathintambo kahulumende obona ngezomvikela labalwa impi yenkululeko uthi umnumzana Nelson Chamisa uyaziyenga nxa ebona engane umthethondaba uza kwethula isinqumo sokuthi wakhethwa kahle nguTsvangirai. Uphinde wathi kumele le nduna uNhlanhla Mangwe Ndiweni engangeneli kwezombusazwe. UNdiweni uthi uZulu uthwele nzima kwele Zimbabwe ngakho-ke kaboni umnangagwa ehlala embusweni okwesikhathi eside. Lokhu kubikiwe ngumsakazo we-ZBC. Ucwaningo olusanda kwenziwa esabelweni seManicaland luveza ukuthi ilizwe leZimbabwe lilakho ukulahlekelwa ngamabele ayisilinganiso esedlula izigidi ezingamathumi amathathu amadola, $32 million, nxa imhogoyi ingagcwala indawo yonke kwele Zimbabwe. Okwamanje-ke zulukandaba soke isikhathi senu phela ukuthi likhulume konke-ke elikufisayo kwini okusenhliziyweni yakho. Nxa kukhona sibilungazane kuyakukhathaza kumbe ofisa ukuthi ukwethule nje usithumele-ke umlayezelo kuwhatsapp kunombolo ethi 01 202 465 0318. Ngizaphinda njalo inombolo leyi 01 202 465 0318. Ake sizwe ukuthi abanye batheni lamhlanje.
Njani balaleli bestudio 7, siyabonga lani elisenzela umsebenzi khona ngapha estudio. Mina ngingusithole kobulawayo. Into emangalisayo ngumakhuphe, umakhuphe angazi ukuthi uzamani esetshenziswa izano. Umakhuphe into ayenzayo ekuqaleni wahambe e-court wathi ufuna ukuthatha OVMDC kwehlula, yikho wathi ufuna i-separation. I-court yamnika i-separation, wanika ibizo iparty yakhe ukuthi i-MDC ikhuphe. From there she went on waya biza i-Congress e-Stanley Square eMakhokhoba. I-Congress yamnika i-mandate ukuthi ngu-president, she was supposed to go ahead and lead that party. Wahamba injongo yakhe enikwa yi-court kwakungu-split amavoti ukuthi MDC Alliance ingabi le-total vote. Thereafter, she splitted the votes, MDC ayiphumelela ngenxa yakhe. Right, from there, sathi yebo sibonile. Kwehlula awaye kuzama wa-appointwa izano ukuba abe ngu-ambassador eZambia. Khathesi sebuya futhi back sefuna ukudisrupta i-Congress ye-MDC Alliance. Manje kazi siseke umuntu onjalo usobala ukuthi usetshenziswa izano. Yena akaziboni yini esibukweni ukuthi usetshenziswa izano. Now how does he want to come up ku-MDC Alliance abe ngu-president? Yet yena ngale wanika iparty yakhe ibizo. How does he dissolve all that? Udissolve njani i-database yama-supporters akhe? Uchasise sithini? Please, Makhuphe, she must come to her senses, man. Ayekele ukubhayizisa abantu. Siyabonga.
Ngiyabonga msakazi. Igama nguDrian Ndlovu, ngase-South Africa. Ngithanda ukuthi ngiphawule kancane ngodaba lugesi lolo ikhaya ngaleli, indaba ye-diesel ye-petrol le. Lizwe lakithi ikhaya luke liqhubeka lisiya phambili kusuba wezi ngoba naso isikhaya ithi mhlawumbe ngoba sekunguprezidenti omusha mhlawumbe uzokwazi ukukhontrola izinto zihambe nge-order. Plus nalaba abantu abathengisa izinto estradeni, ama-petrol, ama-diesel, ama-parafini bebeyekele ukuthengisa, kuthengisa igaraji ngoba le nto ye-black market le iyasilimaza, iyasibulala kakhulu. Uzothi uma ufika egaraji uthole ukuthi ufuna ithela i-petrol ayikho. Kodwa abantu balayo ngaphandle. Le nto le ayikho ayiqondanga. Ngoba njengamanje kubiselizwe kakhulu emuva lokho. Njengamanje umuntu uma usuka naso umuthi uhambe uphele nezigubhu usiye ekhaya. abantu into engajabulisi right. Futhi uma ungayithola estrating abantu abathengisayo vele kushouthi angiwusafike nangabuya phona indawo ukuthi ipetroli iqedwa abantu abathengisa estrading igaraji bafaka ithathe yonke bayithengisa endlini yabo ngemali phezulu. Iyabonta into yakhona ayikho right kahle kahle, ayikho into ngathi izoba right kahle kahle kuleli lizwe lakithi. Namanje njengoba kuthuma ngokuthi indaba yogesi iyaqala ukuhlupha manje, ama-companies amaningi vele kuzoba yi-problem because ngathi le misebenzi yakhona ingekho, yenalo yikhona incane yakhona yokuncengezela nje, iphinde futhi nogesi uyaqala ukukhatha kube nama-problems, abantu bazophila kanjani? Yabonta kahle kahle kusho ukuthi ilizwe lakithi vele angazi ukuthi umuntu angachaza ukuthini ngoba impilo khanye iqhubeke isiya phambili, kusiba nzima kakhulu ngoba into eziningi ziyamoshakala. Ugesi phela yiwo uphethe into eziningi emadrobheni, emafemini, yonke into ugesi, lamashubhu amakhulu usebenzisa ugesi, kanye nasey'bhedlela kanye namasemoshakala. So ma unaproblem yogesi kusho ukuthi yonke into phela vele ayikho into ezolunga lapho izoba right, ayikho into ezoba right kakhulu umsakazi ngoba ngiyabona into ilizwe lakithi vele angathi kahle kahle abantu bakithi bazoze befunde nini ukuthi mhlawumbe ezinye into zikwazi ukuthi nasiyihloniphe thina sodwa ngoba yithi esizimoshelayo futhi ilizwe ngale nto ukuthi thela abantu benze i-black market izozoba siphatheleni esitradeni. Thela umuntu ephethe imali eningi ngabhat 5,000 something ephethe ezandleni ihambe itshintshise imali endleleni, ale nto le ngabe igavumenti yayiqeda yonke leni. Uma kungaphela le nto le kuphele ne-black market into lezi maybe kuzoba ngcono ngoba njengamanje izimakhule impilo izophila kakhulu ekhaya. Kusho ukuthi musimoto vele ngingesahamba musomele uhlale uphethe isigubhu sakho sizawuphela isigubhu lesi kusho ukuthi vele awusafiki lapho uyakhona. Cela ukuthi igavumenti ngakuthi ngabe iyakulungisela le ndaba le petrol le black market le izama ukuthi mhlawumbe ingaphela ngoba iyasibulala kakhulu. Kungethola ipetroli egaraji ine-price e-right ma usuyilanda ngaphandle ngale obviously vele imali akhona seyi-times two. So take it or leave it uzoyithatha ngoba wafuna ukuhamba ufuna ukuyapho uyakhona. Ngiyabonga mhlawumbe.
Nxalifisa ukuthi lisithumezele ke imlayezelo yenu lingakhohlwa phela ukuthi kumele lenzeni. Lisithumezele kuwhatsapp kunombolo ethi 012024650318. Siyabonga. Siyakhangele eza kwamanye ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umthethwandaba weMelika uthi umuthi wokhula obizwa ngokuthi i-Roundup yiyo wenza ukuthi abantu ababili abatshadileyo babe lomkhuhlane wemvukuzane. Ngakho-ke umthethondaba lo uthi kumele bahlawulwe amabhiliyoni amabili amadola, $2 billion, yikampani eyenza umuthi lo wosetshenziswa abawusebenzisayo isikhathi eside. Umthethondaba kwele Sudan wethesa owayengumongameli wakulelo lizwe umnumzana Omar al-Bashir icala lokubulala abantu abatshengisela emigwaqweni ngenyanga ephelileyo bekhuluna ngombuso wakhe. U-Al-Bashir ukhitshwe embusweni libutho. Uhlandla lapho esikhuluma khona labantu abatshiyeneyo namhla sixoxa lomnumzana Kenan Gwebu.
Ngidabuka eZimbabwe eSlovela.
Akusitshela ukuthi uphila njani lapha empilweni sibi?
Hayi, siyaphila njengabantu bonke nje. Hayi, kodwa ke into engathi iyasifrustrate yona le yokuhlala emazweni abanye, kanti lathi sikelizwe lethu umlimi asinika lona ngenxa yokuthi izinto ziyala ukuhlangana kakahle sesilokhu esiquthile emazweni abanye la.
Singathi kodwa wena wenzani khonapha-ke kwele Melika, njalo ungaphi khonapho?
Hayi, lapha ngiyasebenza ngise-Indiana, ngisebenza i-industry ye-hospitality ngilapha e-Indiana. Sengihlale lapha for about 18 years ngilapha e-Indiana.
Yes, singathi ngiyokhanzi ngayo kumnandi kumbe wenzani?
Hayi, thina yethu sithila lama-customers. Hayi, kasikho ngale kuboshefu kuphekwa khona, kodwa singapha kuma-customers.
Mm-hmm. Unjani umsebenzi lo?
Hayi, umsebenzi ukahle kakhulu. Hayi, ngiyawujabulela. Hayi, sifunde okuningi ngokuthi abantu bacakatheke okungakanani. Nxa ubabona befika kumele ukuthi baphathe njani. Hayi, siyafunda silo okuningi ukuthi umuntu uqakatheke okungakanani.
Ye, kodwa kukhona ungani uyahlupha yini nxa usebenza endaweni enje?
Hayi, hayi, akula nto ehluphayo sibili lapha kuleli lizwe nxa umntulwane ofuna ukusebenza.
Singathi nxa sikhangele impilo yalapho ukuthi kufunakala phela ukuthi umuntu abhadale imali yendlu lento ezinjalo, akuhluphi khonokho?
Hayi, kakuhluphi emntulwane ovele ezisebenzela. Hayi, siyakwenelisa khona, hashi kakukhathazi kangako, but ngazi kwabanye.
Ye, kunjalo ke baba Gwebu. Akusitshele nje ngamafitshane ukuthi ulabantwana abangaki njalo bangaphi?
Abantwana ngilabantwana abangu-5 abala, ngilabantwana abangu-5 guys abalapha, 3 boys and 2 girls. Hayi bonke baphathekile nje esikolweni lapha, hayi kuyasetshenzwa. Njalo abanye sebeqalisile ukusebenza kancane kancane, which into ejabulisayo kakhulu.
Ubona ngazani impilo yakho imnandi kumbe imenja?
Ebantwaneni?
Yeah.
Hayi bona abanikaziwa abangatsho ukuthi imnandi kubombi njani, but hayi mina sibili hayi sesidla sikhumbule emuva. Impilo yalapha hayi asijabuleli yona kangako, but impilo nje ukuthi uyaphila, ulala udlile, le ndawo yokuhlala. Kodwa ke ezinye izinto esingazithola lapha esizalwa khona azitholakali la.
Into ezinjani lezo baba kwenu?
Impilo yalapha impilo yokusebenza kuphela, ayila social life. Yabusebenza kwesinye isikhathi usebenza imisebenzi emibili, shayisa lapha usiyelala, uvukela emsebenzini. Ikanti ke ekhaya kule mpilo yabomakhelwane, ukuthi lake likwejise labomakhelwane, kule social life better than here.
Mm-hmm. So uzalubhekisa nini ekhaya manje?
Hayi lokho ngisenza amalungiselelo umuntu kaMlima, angabikwazi i-date, kodwa ke lokho ngisenza amalungiselelo kancane kancane.
Kuzalunga eh?
Hayi kuzalunga, kanti kwabanye kwalunga njani, kuzalunga la.
Ye, kunjalo valalisa abalaleli baba kwenu.
Hayi siyalivalalisa abalaleli ninelilapha e-America le isendaweni zonke ezijiyene e-Africa, kungathi ngabalelanga elithi inkosi libusise. Siyabonga, thank you.
Ye, siyabonga kakhulu Gwebu, mboke kakhulu.
Hayi siyabonga.
Ye loke umnumzana Kenan Gwebu isitalon sezimbabwe isitala kuramba kwele melika. Ye kuhlandla lapho esikhangela khona ezemelika, ake sizwe ukuthi lomhlaba sime njani. Ilizwe lemelika lele China anqikilana ngokuthengiselana impahla etshiyeneyo, umongameli Donald Trump esithi ele China liqila ilizwe lakhe. UTrump usanda kwethulela ele China imithelo emitsha yempahla ethengiswa kwele Melika, elesisindo esifika amabhiliyoni angamakhulu amahlanu, $500 billion. Ele China liphindisele ngokufakela ele Melika imithelo yempahla ethengiswa kulelo lizwe elungiswa kwele Melika, elesisindo esifika amabhiliyoni angamachumi ayisithupha, $60 billion. Amazwe la ajamelene ngodaba lolu osokwenze ukuthi umkambo wemali we-Dow Jones Index ukukudeke okwethusayo. UTrump uthi uzaxoxisana ngodaba lolu lomongameli Xi Jinping wakwele China ngoNhlangula. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lomnumzana Dan Moyo othi abalimi bakwele Melika bazathola nzima nxa befisa ukuthengisa impahla yabo kwele China ngenxa yemithelo esikhuphukile.
Kufana lama-taxes owabhatala ma u-importa izinto e-border. UTrump nguye waqalayo ngama-tarif, wafaka ama-tarif e-steel ngoba esithi amakhampani alapha e-America ayancindezelwa ngama-cheap prices awe-steel avela e-China. So yena wasesithi no, ngizofaka i-tax ke ukuthi imali lethi steel sen la libhatale i-tax. So amachina athi ama kunjalo lathi siyafaka ke i-tax ama-tarif ethu against ama-products awenu ngapho abuya ngapha kithi. So ungathi into yakhona nje back and forth i-USCP, okay, siyangezelela ama-tariffs nama-percentage athize, isi-China layithi lathi siyangezelela. So until baze bahlale phansi bakhulumisane, I think angiboni kulunga.
Nxa sesikhangela sibili kulabalimi ongani kuzabalimaza lokhu, njalo kukhanya engazani-ke nxa kungakhuphulwa ama-taxes wona lawa, nxa sokhangela abantu kuyababamba njani khonapha kwele Melika?
Ya, kutsho ukuthi abalimi akubabambi kuhle kakhulu ngoba i-China abalimi balapha abalima isoya, amasoya beans, most of isoya yabo ithengiselwa e-China. So ngathi i-largest market yabo, i-export yakhona iya e-China. So because i-China sibafakela ama-taxes ona lawa i-retaliata from ama-tariff ona lawa, sebethola ukuthi sekunzima ukuthi bakwanise uku-exporta ama-soybeans lawa ethe profit mabe export e-China. So bayakhala kakhulu ngalokhu. Sike sabona government ke yaba-subsidiza enyangeni ezidlulileyo ukuthi ama-losses abo angabi makhulu kakhulu, kodwa still bayakhala ngoba bathi i-production isi-slowe down ngoba bakwanise ukuthengisa manje ethe profit, and kuyabalimaza ngoba balezikwelede zokubhadalela ama-farm equipment lani. So akubaphathi kahle.
Yes, siyabona njalo le Dow Jones la isiwile, kuzaphethwa njani udaba lolu wena ngombono wakho
ukuthi kuphele idaba lolu ukuthi buhlale basale phansi bakhulumisane uTrump lo Jinping weChina babonisana ukuthi okay kahle kahle yini esebenza best for bonke uTrump ulezikhalazo zakhe azichoyo ukuthi amaChina is taking advantage of US market amaChina lawathi hayi let's put much now 30 advantage of us njengoba uchip down towns phela i down towns indicator yama business so kuya khombisa ukuthi ama business akuthakazeleli lokho kwenzakalayo ngoba kuthi ama business asakwazi ukuthi aqhubekele phambili ngenjwayelo noma singathi ukuthi a expand akhule so kuyabonisa ukuthi Dow Jones ya indicate ukuthi kushuthi abantu okusebenza bakuzoba lama loss abazowathola that's why ubona ikhithika kangaka
umnumzana Dan Moyo yingcwedi kwezokuthengiselana sixoxe laye ese-Washington DC khonapha emelika okwamanje ke sike sikhangele ke ezomculo ukuthi kulani namhlanje wothi sibone ke ukuthi silithembise ukuthi siyalitshayela phela ihlandla lesibili likaCharles Banda nakumculo
Second video engiyilungisa manje ithiwa ngumuntu wami ngiyakuthanda leyo ingoma layo ngiyothanda futhi layo itshengisa kakhulu ukuthi kumele uthande umuntu wakho yingoma engiyiphisha lo nyaka
khumbula ngalo ukubona sithandwa sami sixoxa ngendaba zethu zothando amalazi ngenthandi ngiyakuthandaza wantembisa izulu lomhlaba nami ngakuthembisa ukuthi sofasahlane akekho okunye okungasukanisa ngaphandle kokufa ngakuthembisa nawe ngicela ungithembe njalo Masthini mathandana thanda nisobeleni ngendanga thoyo umthandazo wothando mina nawe sale wamile sothamanamama thamanamama
engukhangeleleyo ukuthi lami ngi-achieve as amanye ama-artist amadala siqhuba umsebenzi esiwutshele lathi ngabadala bethu achieve sikwazi ukuthi futhi sinikeze abantu abasakhulayo abaza ngemuva kwethu isiko lethu lingalahleki because lathi side sikuthethe kubadala bethu sikufunda ukuthi bona bebesenza njani njalo sesikhangelela ukuthi amasiko wethu kumele efinyelele kuzo zonke iy'ndawo zomhlaba jikelele because la uba uthethele umculo bawuphakamisa yonke into leyi sikhangelele ukuthi isikhuphule nathi sikwazi ukuphila because simthetha njengokuthi ukuhlamila or ukugida umbe yiku-actor simthetha njengomsebenzi so abantu abaningi akumelanga beyise lokhu because kumsebenzi kithi kumele siyiphilise iy'muli zethu njengoba lathi abadala bethu basiphilisa ngakho lokhu
lokho-ke umculo kaCharles Banda sizalethulela ihlandla lesithathu kusasa singakehluka nokuthi sikhangele indaba ebesikhokhela namhlanje umntakamoya uMorgan Tsvangirai ulimala engozini yomgwaqo eZimbabwe umnumzana Kilton Moyo olezihlobo ezabulawa igugurawundi uthi akwaziwa ukwenzakala kudade wabo lo mne wabo ababulawa ngesikhathi esifanayo siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje oluvalisayo ngukip stube